Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi kaZulu igama nguChris Gande olamukela emsakazweni weStudio 7 lamhlanje ngolwesithathu ekuseni mhla ka 30 Ntulikazi 2019. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa sokubotshwe esinye njalo isiphathamandla sikahulumende, abanye lokhu bengelathemba lokuthi uhulumende uzimisele uqeda i-corruption.
Lethemba ukuthi nxa kungabotshwa ngempela abantu abafika 1000 phezulu kuhulumende khona lela kuma private companies, lapho abantu abangacala khona ukukhuluma ukuthi hayi ungathi sekusetshenzwa.
Iningi likhangelele ukuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uzethula inhlelo ezizahlenga uZulu lamhlanje, lapho esethula umbiko wokusetshenziswa kwemali imidiye fiscal policy review eHarare. Lamhla kuhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala ehlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganxele, sixoxa ngomthetho owalisa uZulu ukuthengiselana umumbu kumbe khona ukuthwala.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani, vela sikwazi shemu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Waba umqondisi wogatsha olubona ngokusebenza kwehofisi kamongameli welizwe umnumzana Douglas Tafuma obotshwe izolo ekuseni esetheswa amacala enkohlakalo. Umnumzana Tafuma uvalelwe estoksini semabrain eHarare njalo khangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje. Utafuma ubotshwe ngabogatsha olubona ngokulwisana lenkohlakalo i-corruption olweZimbabwe Anti-Corruption Commission. Utafuma ubesebenza ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa ususwe enyakenye esikhundleni lesi ngemva kokuvukela kwamacala awetheswayo agoqela elokubhalela abangane bakhe izincwadi ezivavumela ukuthenga izimota phandle kwelizwe bengena lazo bengazibhadalelanga imithelo. Ukubotshwa kukaTafuma kuza ngemva kokubotshwa kwesinye njalo isiphathamandla sikahulumende umphathintambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mufumira ngeviki edluleyo. Oyetheswa amacala okuchaphaza imali yesikhwama seNASA engena ku $95 million. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi ukubotshwa kukaTafuma kungakutshengisa na ukuthi uhulumende usejonge ukuqeda inkohlakalo kumbe i-corruption.
Ukubotshwa kukamnumzana lo abambophileyo singathi thina ngesiNgisi yi-good start, kodwa kusesekhatshana ukuba kuhlanzeke phezulu kuhulumende. Kusagcwele ubusela obukhulu kakhulu, bayebelwa abantu beZimbabwe lizwe liyaphela. Aliqedwanga ngama-sanctions, liqedwe yi-corruption, liqedwe ubugwelegwele bugebengu. Ngakho-ke kusesekukhulu okumele kwenziwe phezulu ukuze ilizwe lihlanzwe emahofisini kusetshenzwe ngendlela efaneleyo.
Abanye bathi uhulumende kakatshengisi ukuzimisela okupheleleyo kudaba lokulwisana lenkohlakalo. Kodwa singathi lokhu kuqinisekile yini? Nanku phela abantu bayabotshwa.
Abantu baqondile ukuthi akukabi lobufakazi bokuthi uhulumende uyakuzonda ukutshontshwa kwezimali zeZimbabwe lokuthi abantu bazithathele nje izinto zabantu bazenze zibe ngezabo. ukubotshwa kwabantu ababili phakathi kwabantu abanengangaka esibabona besona imihla namalanga kunini kwakhulunywa lokho kungathathwa ngazinqomo ngilethemba ukuthi nxa kungabotshwa ngempela abantu abafika 1000 phezulu kuhulumende khona lela kuma private companies lapho abantu abangacala khona ukukhuluma ukuthi hayi ungathi sekusetshenzwa la nxa mhlawumbe kungakafiki kuyinkulungwane nxa kusekubotshwe abantu abathile abakhulu yebo kambe sebethethwe laba bila esibabonayo kodwa abakachutshiswa kwathutsha ukubotshwa komuntu kakutsho ukuthi kuyasetshenzwa kungenze kubotshwa ngoba awuthandakali ngoba uyazondakala ngoba mhlambe kawusekeli uhlangothi oluqonje kwezepolitiki phakathi ebandleni lenu sizabona ukuthi uhulumende uzinikele abantu bebotshwa kusethulwa ubufakazi obugcweleyo begwetshwa banga-aphila behluleke bayehlale ejele bayebhadle ejele ngendlela efaneleyo lapho-ke kuyabe sokucaca ukuthi uhulumende uzinikele ukulwa lobugebengu obukhulu okwakhathesi kusaqala okukabi umuntu osegwetshiwe kusabotshwe laba ababili kusamele kubotshwe abantu abaningi bachutshiswe ngempumelelo bayehlale ejele ngendlela efaneleyo kungakhathalekile kungesatshwa muntu phezulu kungakhethwa ukuthi lokuhla ngothi lophi ngaba yi-political opposition ngaba yi-ruling party ngaba ku-private business ngaba ku-government kungabi khona umuntu oyekelwa ukubotshwa elecala ngokuba elesikhundla esithile
lo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo Zimbabwe The Voice of America Iningi lithi likhangelele ukuthi umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ethulele abantu inhlelo ezimqoka ezizathuthukisa umnotho welizwe lamhlanje lapho esethula umbiko wakhe wokusetshenziswa kwemali owe-mid-year fiscal policy review statement and supplementary budget. Umnumzana Busisa Moyo ingcwethi ecubungula ezomnotho elwize njalo engusomabhizimusi aphinde njalo abe ngomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa kwezenotho utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kuningi okwenqabela umsebenzi wabo abakhangelele ukuthi kulungisiswe nguhulumende.
Indaba lamagetsi khona liqalise nje enyanga edlulileyo kodwa lalo liyasiphambanisa kakhulu kodwa into enkulu kathi ikuswelakala kwama raw materials into zokulungisa ama-products esiwalungisayo la yiyo into vele ebisupa since 2016 silwisana lakho ukuthi njengoba singalimi okweneleyo osoya ocotton silima okulutshwana konke okulinywayo lapha eZimbabwe siyakugaya konke ngenyanga ezimbili ngenyanga lezi ezilitshumi siyabe sihlezi kuphela sikhangeleyo ukuthi siyachupha kubozambia la kubomalanga kwasuka kwaba lalokho okokuthi i-forex ukusetshenziswa kwe-US dollar lawo wayebona ngani kuyasiphambanisa wasithi kuyakulungisa so njengoba sokulungile sokukhanya ngani sesibe 4 weeks silokhu siku-exchange rate between 8 and 10 asibakethi kubone lokhu normali ama-rate lawa abekhwela nxa ama-forex rates lawa sengani ayabambeka angani kasagijimi kakhulu sibona ngani isifundo sokumele sikhangelisise ukuthi lokhu kusebenza kwethu okokuqhelisa umkhonomi ngokulima ngokukhipha emigodini lapho izinto ezinjengabogolide labo-platinum sizakusebenza njani o-tourism lawa izethekeli ezibuya zizebuka ama-tourist attractions ethu lapha ezimbabwe sizakusebenza njani sokumele sikhulume ngakho ngoba ngathi kakhulumi ngakho lokho wangena umphathi ntambo wesikhwama ubaba uprofessor Umthuli
ngezinye indlela uthi imali le iyasebenza kuhle yini ngoba nxa sikhuluma labanye osomabhizinisi bathi kunzima ukuthi uyifinyelele amabhanga ayathi ungabathengisela kuphela kodwa wena ukuthi uyifinyelele akubi lula
ye ukuthi thina sasesijayele indaba yokudlaladlala lezimali sichiyene osomabhizinisi bonke kasifanani thina esikuthengisayo kathesi lokhwe umthetho lowo bathi khona i-US dollar kalisasetshenziswa mpaka 24 ziku-June thina silokhu sithengisa kanjalo sithengisa sikhona abantu bethenga ngale izimdola abayikhiphayo ngathi ebhenki sifuna ukuthenga imali yasilela mbijana kodwa siyabe sithenga ebhange. Lokhu kungcono kulokuhamba emkotweni sathi kwenza singanale mali emkotweni ngathi kufuni khonokuya. Sifuna ukuthenga imali ebhenki njengalokho esesikubona khona, sifuna ukuhlala sikhonapho njengabantu abaziphathayo kuhle, abantu abazithandayo, abale simo namasiko okusebenza ngendlela etshengisela ukuthi silethunzi. Asiboni ukuthi kule nkinga khonokho thina khathesi ngalesi sikhathi.
Ubona kusiba le nguquko yini kwezomnotho welizwe
kusukwana izilandela lapho elizweni ilethwa yikusebenza, kayilethwi yinyanga kumbe umuntu owenza into emangalisayo. Kuzamele siyisebenze le ikonomi njengoba zingisho njalo. Nxa singalimanga akula nguquko esingakhuluma ngayo. Nxa singagiganga lapha sagaya emafektari lapho akula nguquko ebuyayo. Mina engibona sesimelele umphathi isikhwama ubaba uMthuli ukuthi asitshele ukuthi yena akuphethe sizasebenza thina, kodwa kumele akhombisele ukuthi right, nxa lisebenza kanje mina njengohulumende ngizalisekela kanje. Ngenxa yokuthi kuvele sasikwazi ukuthi lokho kuthintshaniswa kwezimali uthintshani asiwo msebenzi oqhelisa ibizo. Okuqhelisa ibizo yikusebenza, yikugebha imigodi, yisithengisela amanye amazwe. Hathi ukuthi uhulumende uyasisebenzela, uhulumende ayehlise imali asithathela yona ngama-taxes aphezulu kathesi sikhululeke ukuthi sisebenze siqhelise umkhono.
Lo-ke ngumnumzana Busisa Moyo, ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe, njalo ngusomabhizimusi, aphinde abe njalo ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje-ke lesikhangele eziphuthumayo zivela kwamanye amaphephandaba. Iphephandaba le-Sunday Times elakwele-South Africa lithi untombazana ophila ngokubukisa umzimba wakhe uzodwa wabantu uthi kaseyikutshada isithandwa sakhe uNtobeko. Sokukathathu umtshado lo ulokhu umiswa, kodwa uzodwa uthi okwakathesi ngokokucina ngoba kasafuni ukutshada lejaha lakhe. Iphephandaba le-The Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uzavula ngokusemthethweni imidlalo yabantwana abakhubazekileyo eZimbabwe National Youth and Paralympic Games edolobheni leGweru. Okwamanje ke zulukandaba sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu. Ye, sesiliphake ithuba liyazi ukubana lenelisa ukuthi lani lisithumele amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani balalela bahle lapha kithi endaweni yakithi kulohlupho, uhlupho olukhona ngolwamanzi. Ke singacela nje nxa singancediswa ngamadamu, la madamu amabili amadamu la akaselamanzi. Elinye idamu elentephe lelinye leshamba, amadamu lawa afuna ukusigubhwa kumbe leleshamba belifuna ukuthi khona nxa singathola idona kumbe lingasitholela idona tholisa mende, masingatholisa mende sikhweza umbundo ukuze izifuyo zethu labantu basile ngoba amadamu sephelile amanzi. Lele lintephe idamu elikhulu kakhulu kodwa alisele amanzi saphela, kukhuluma nje chebechebe lodwa. Okokuthi nxa lingasikhupha kumbe lezwe njani, ala lidamu eligcina amanzi kakhulu, njalo lidamu elidala ukuthi nxa singathola nje idola lesikhupha amadamu la amabili phakathi kwawo, hayi boni ngani singaba right kakhulu.
Balaleli abahle abasinika indaba ezinkotho, mina igama nguMichael nisemajawungeni eGwanda. Angapha kunzima lapha, into yokuqala esiyibonayo yokuthi malayini efuel asehlupha sehlupha sehlupha kade sikunje so lokuyini umchova. Distance encane less than 20 kilometers sikhosta $20. Also city less than 3 kilometers cost $3. But into ngkhona noma engaziyenze njalo isechona ilanga esebenze njalo imali yonke isibuyela futhi ngathi kufiwe lakhona yamagetsi futhi abasebuya futhi esihlophe yachona almost whole day ngela magetsi namagetsi angikhona ebuya abuya e-town njalo bona ingangikhangela i-business yabuyefuel iyarana ngoba babona ukuthi ifuel uthi njengoba because ifuel amagetsi bengayiletha umatshonise khona shouthi ifuel izasebenza nzima kathi esema-reserva kulezigayo abantu babefugayisa impuphu ngoba iyadura nxa impuphu idura izigayo sofanele abantu bethenga izigayo zesidizeli ngamakhampani abo abethenga izigayo zemigazo nezemadizeli idizeli yiyo futhi amakhampani abo kona kwabo yabo kurana usiya phambili njalo abantu babesifa besiya bephela elizweni njalo i-government nxa ingananzelelanga la yabeserani ilos into eziningi nxa besithi ngo-10 amagetsi ehambe ebuye ngo-10 ehambe ngo-5 nxa esiyabuya ngo-5 esiyabuya ngo-10 during 6 to 10 abantu babeyenza ukuganga bakwazi ukuquma intambo zamagetsi kunokusela kungaselanga ungasela getsi eZimbabwe bona babesithi basolve iproblem yokuthi ashoda but akusela problem yokuthi amagetsi ashoda problem yokuthi thina ithi sesishodisa
linjani zihlobo iZimbabwe zirong imali yangikhona isatholakali emabhenki konke kathi siyama-$2 lawana amabhondi akusela into zezirongo hhayi mina bensitho ukuthi umfana uchamisa lo ngabe uyangena emgqaqweni sikhuluma lo Benedict ngala ebulawayo
sanibonani basakaza sikhuluma nomncube sendani yasegodlo mina ngendlela engibona ngakhona ukubotshwa kwamama lona ikuzama nje kwezankhifu ukuthulisa umsindo kwethusela abantu okuyinto eyayivele isenziwa ngumgabi la esakhona so kuyasibonisa ukuthi akutshintshanga lutho kuloko kuyikho so abantu ezimbabwe abamele bekwenzeke ukuthi baqine basukumele ukususa izankhifu embusweni ngoba khanye kuyaqhubeka ukuncindezela kwabantu kufanele kusukunywe impela wonke umuntu asukume athi no sesikhathi enough is enough masotsha akhona ma ingabe efuna ukubulala abantu ngcono ebulala abantu kodwa kusalayo ilizwe kumele libuye kubanikazi ngoba ayikho into ehamba ngiyabona
hayi lathi siyabonga lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyacela abalaleli nxa lisithumele imilayezelo ingabi mide kakhulu ukuze senelise ukufaka eminingi ngoba siyathola iminingi kakhulu iphinde ibe mide eminye yakhona lingayenzi 2 minutes, 3 minutes right kodwa nxa selifika bo 5 minutes, 10 minutes, 15 hayi sizehlule ukuthi siyidlale-ke imbono yenu ukuthi uzulu abekwazi ukuthi kuhamba kanjani lingayenzi ibe mfitshane 2-3 minutes hayi singabonga kakhulu inombolo-ke +1 202 465 0318 okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane iziphathamandla zakwe-DRC e-Democratic Republic of Congo zithi kulo muntu osetholakale elomkhuhlane we-ebola edolobheni legoma umkhuhlane lo uyasabalala ngokuphangisa ngokushesha kokuthi sokusetshela ukuthi ungasabalala ungene kumazweni angomakhelwane kulenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ethiwa American Civil Liberties Union esihambise uhulumende kamongameli Donald Trump emthethwandaba. Esetheswa icala lokwehlukanisa abantwana labazali babo ababanjwa bezama ukucapha umngcele ukungekho emthethweni ye okuthiwa i-double-up babesuka ke emazweni afana labo Mexico, Brazil lamanye becapha bese behlukaniswa abazali bengabanjwa basiwa kwezinye indawo ye sokuthiwa ke sebehanjiswe emthethwandaba. Umthethwandaba uke wanquma ukubana kungenziwa lokho kodwa uhulumende waqhubeka ekwenza. Yiko ke sebebuyele njalo emthethwandaba. Ixuku lakuqala labancintisa ukumela ibandla lamademokrasi kwelemelika kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo libe lengxoxo mpikiswano izolo ebusuku edolobheni le-Detroit eMichigan. Lamuhla kulelinye njalo ixuku labancintisayo abalithumi elibalisa ukhokhela kucwaningo olwenziwa nsuku zonke umnumzana Joe Biden abazamisana njalo kungxoxo mpikiswano lamhlanje. Ixuku labalithumi laba belibuzwa imibuzo zintatheli zindaba zenhlanganiso ye-CNN ezintathu uJack Tapper, Don Lennon, Lo Dana Bash. Baphikisane ngendaba ezimbalwa ezibalisa uhlelo lokwelatshwa i-health care, ubandlululo ngemihlobo lokunye. Abakade bephikisana laba bebesola okunenge okukhulunywa ngumongameli Trump. Umnumzana Bernie Sanders usole uhlelo lwe-health insurance olukhona esithi lunothisa abathengisa imithi kodwa uZulu yena ethwele nzima. Khonapha kucwadlana la khonapha esikhona kulelizwe leCanada bathatha udaba lwempilakahle njengelungelo likaZulu.
Healthcare is a human right, not a privilege. I believe that. I will fight for that.
Thank you, Senator Sanders.
Unkosikazi Elizabeth Warren yena uthe udaba lwe-health insurance kumele luqakathekiswe libandla lamademokrasi ngoba ibandla lama-Republicans lifuna ukususa lolu hlelo.
So look, let's be clear.
Asibeni leqiniso, ngubani ofuna ukuthathela uZulu uhlelo lwe-healthcare? Ama-Republicans yiwo afuna ukwenza lokho.
Republican talking points in order to talk with each other about how to best provide that health care. Now I want to have a chance.
Kudaba lokudutshulwa kwabantu, unkosikazi Amy Jean Klobuchar uthe kumele inhlanganiso ekhuthaza ukuhloma ngemibhobho e-NRA ingavunyelwa kusiko lwayo. Umnumzana Beto O'Rourke uthe kuzamele ilizwe leMelika livuselele ubudlelwano lamanye amazwe ngoba lilembali yokusebenzelana lamanye amazwe hathi okukhona kathesi. Inani labadinga ukumela ibandla lamademokrats kukhetho lomnyaka ozayo likhulu ukwedlula iminye iminyaka yonke. Kodwa kukhangelelwe ukuthi lizancipha ngemva kwengxoxompikiswano lezi kuze kusale ababili labo abazaphikisana kaze kuze kusale oyedwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi uyabona na kusenzakala ingxoxompikiswano enje eZimbabwe.
Ngibona ngathi mnumzana into ehlanzekileyo kakhulu ngoba eqinisweni ekhaya siphonga ukufaka abantu ngamabizo uphonga ukuthi ubani bese kuphonga uzwakala engazange ake asitele ukuthi angangena ukuyini akukhangelileyo kuyini azazenzela khona kuyini loba yena uvele ucabanga njani yena ngokwakho umuntu wakhona.
Manje ukubona kungagcina kusenzakala yini ukuthi ekhaya lakho sibone kusiba le ngxoxo mpikiswano enje?
Ah, angiboni okwakhathesi ngaphandle kokuthi kuze kuzalwa abanye abantu abangayisithi akufakwa lamabizo ngamabizo ekhona kuyasukuma kuphela umuntu ahlabela ingoma aqakeze senominatiwe nalowo khona ngitsho late generation ekhona kathesi bona bo-president bethu abakhona babuyelayo vele kasibakhethi baphonga ukukhethwa nje uphonza ukuthi ubani sezaba ngupresident
umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Lamhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala emaphandleni sixoxa ngomthetho owethulwa ngenyanga edluleyo nguhulumende owenqabela izakhamizi ukuthi zithengise amabele njalo lokuwathwala adlula isisindo se-50 kgs kusukela komunye umuzi kusiya komunye. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Phansi kwalomthetho uZulu kasavunyelwa ukuthi adingiselane umumbu zalisiphala sesizwe seGrain Marketing Board yizo kuphela esesile mvume yokuthenga siphinde sithengise umumbu. UZulu kasavunyelwa njalo ukuthi athwale amasaka angaphezu kwamahlanu. Abephula lomthetho bazathathelwa umumbu bajeziswe ngokuya entolongweni okweminyaka emibili. Unkosikazi Priscilla Nkala owesiligwe phansi kwenduna amasuku uthi bavele babhekane lendlala embi kakhulu kulezi nsuku njalo nelinyathelo lizadala ukuthi bahlaselwe yindlala.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani vela sikwazi shemu thina besibona kungcono nxa kade ukhona khonapha kumbe emarigation sihambe uyezithengela igogokolela ubuye uzopheka udle labantwana bekungcono kakhulu.
Uphinde wathi iningi labantu lizehluleka ukuyathenga lo mumbu eziphaleni ze-GMB ngoba inhlawulo ezimota isigonge kakhulu.
Mina ngikhuluma nginje kuwadi 2 kithi lapha eMathebele eGwanda North umumbu wangikhona uthi ukhanjiswe komzimuni which is almost 25 kgs from lapha enhlala khona khathesi ukuthi sizawuthwala ngani ungaze uyethenga khona komzimuni lapho ulethe ekhaya kusuke kube nzima.
Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi seNandeni uthi inyathelo elithethwa nguhulumende libuhlungu kakhulu.
Into ebuhlungu kakhulu ngoba vele isabelo sakithi isabelo esiphila nzima, isabelo esendlala, isabelo esilezulu eliphansi. So uthi uyananzela nxa esithi amabele wonke ayethengiswa i-GMB kulusizi kakhulu ngoba kulabantu abangogogo abasemakhaya, kulabantu abayizigoga abangenelisiyo ukuthi bayefika endaweni eziduzane nawo bejidelela se-GMB ukuthi laba bantu bazaphila kanjani, bahambe njani.
Umnumzana Majaha Ndlovu eMatshetsheni uthi kabona uhulumende ebuyele emuva ngalomthetho.
Nxa sebetsho njalo sebetsho njalo vele awaphiliseki kovele kuthengiselwana kanti ukuthengiselwana kule cala akwale emthengiselwana.
Umphathi Ntambo obona ngezokulima uretired eMarshall Parents Siri uthi bafakele umthetho ukuze kwenqatshelwe ukuqonga kwentengo yempuphu mahlayana nje. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Ke sithathe ikhefu silalela uMaji.
Oh,
bayani sola bathi bona ngingumzwange daba kubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje umaji singakhohlwa ke ukuthi siyadibana njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngesikhathi sika 6:30 ntambama mina yabangkhona ke njalo ekuseni kusasa imini lingathintana labo sithandekile labo ntungameli inkomo okwakathesi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu asidibane njalo kusasa.